Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sana na kwezekuseni mthwakazi ngolwesi nemshaka 2 kunhlangula 2022 igama ngontungameli inkomo ezihamba phambili ugatsha lwezimseki soluhlele inhlawulo yemihloliso elotshwa ngolwezi ngedola lemelika okulakho ukubangela ukuthi abafundi abanengi behluleke ukubhala imihloliso yabo lonyaka. Inkantolo yakwele South Africa itshelwe ukuthi umdlali wenguqu owayelodumo kulelo lizwe uSenzo Meyiwa wabulawa intombi yakhe engumhlabeleli uKelly Khumalo. Kulo muntu ohlasele ngombhobho kwesinye isibhedlela eMelika wabulala abantu abane izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki solwethule uluhlu lwenhlawulo yemihloliso ezalotshwa ekupheleni komnyaka ama-examination fees ahlelwe ngedola lemelika. Kodwa luthi imali kumele ibhadalwe ngedola leZimbabwe kusiya ngokuthi isisindo salo siyabe siminjani nxa liqathaniswa lelemelika ngosuku lapho umuntu lomuntu ebhadala kusukela mhlaka 22 ngenyanga ezayo kusiya kumhlaka 29. Luthi abaloba imihloliso ka grade 7 e-O level kanye le-A level abafunda ezikolo zikahulumende ezamakhansili kanye lezamasonto ezingatholi inzuzo bazancediswa nguhulumende ukubhadala imali. Ukuze umfundi alobe imihloliso ka grade 7 kudingeka ukuthi ahlawule imali yeZimbabwe elingana lamadola eMelika angamachumi amabili lambili 22 US dollars okuyimali ezagoqela zonke izifundo azibhalayo. Uhulumende uthi phakathi kwalimali uzahlawulela umfundi ngamunye i-$12 okutsho ukuthi abazali bazabhadala imali elingana le-$10. Imihloliso ye-O-Level ibiza amadola ngamachumi amabili lane $24 ngamunye. Phakathi kwalimali uhulumende uzancedisa nge-$13 kuthi umfundi yena abe sebhadala elingana le-$11 umhloliso ngamunye. Imihloliso ye-A-Level yona ibiza amadola eMelika ngamachumi phose amahlanu ngamunye $48. Uhulumende uthi uzabhadalela umfundi lomfundi i-$26 ngamhloliso kuthi umfundi yena abe sehlawula imali yeZimbabwe elingana le-$22. Abafunda ezikolo ezizimeleyo ezithola inzuzo kumsebenzi wazo ubona abasoze bathole usizo oluvela kuhulumende. Uzulu uthi lanxa uhulumende sithi imali kumele ihlawulwe ngedola leZimbabwe kufanana lokuthi ibhadalwa ngemali yeMelika nanku ihlelwe kukhangelwa isisindo sayo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi abafundi abanengi abasoze bayenelise imali okutsho ukuthi baza kwehluleka ukubhala imihloliso yabo.
Izinseki siyenzile isinqumo abantwana lezizalwane zeZimbabwe abasoze benelise ukuhlala bebhale imihloliso. lonyaka baningi lonyaka abantwana abezehluleka ukuhlalela imhloliso izimzeki lohulumende bayavumelana ukuba imhloliso ibhadalwe ngemali yamadola ababalisi lezisebenzi zikahulumende balabantwana abazahlalela imhloliso bazalithatha ngaphi idola njengokuhulumende esalikubanikeza baningi abantwana abazehluleka ukubhadala ukuze babhale imhloliso
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube
isinqumo sezimseki isibi kakhulu ngokuba silimaza abazali siza kwenza ukuthi abantwana abaningi abafanele baye esikolo bayebhala bangenelisi ukubhala ugrade 7 bangabhali O level bangabhali A level okuza kutsho ukuthi abantwana abaningi abasoze baqhubeke ngezifundo zabo Akula muntu ohola imali yeMelika ebhadalwa nguhulumende belokho behola amabhondi lawo ngakho ke kuyinto embi ukuthi ugatsha lukahulumende lungabiza abantu imali yaseMelika engaholiswa abantu kuthiwa ivela ngaphi leyo mali njengoba ingaholwa kuyinto engcwele kakhulu engafanelanga iphume emlonyeni kahulumende engafanelanga iphume engatheni zikahulumende ngokuba kayihloniphi bantu kayihloniphi amalungelo wabantu iyinto eveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikho endleleni eqondileyo elapho liyakhona
lona udaba lokuthi ingatsha zikahulumende Ncube zibiza inhlawulo ngedola leMelika yena uhulumende esithi imali esebenza ngokusemthethweni imali yeZimbabwe ngeke luphikiswe yini lolo daba emthethweni ndaba
emazweni aphila ngendlela eqondileyo lapho okulemithethwandaba ezimeleyo lokho kwenzakalayo ukuthi uhulumende afune imali yeMelika ebantwini angababhadali ngemali yeMelika ngeke kuze kume la kancane lapho kulamajaji azimeleyo kulama magistrate azimeleyo angasogatsha lukahulumende awungeke kwenzeke lokho ngeke kuvumeleke kodwa lakhona lapha nxa kungaphikiswa silethuba elikhulu eliphezulu ukuthi siphumelele kulokho njengabantu bezibabwe ukuthi uhulumende usibiza imali yangaphandle iyenele imali yeZimbabwe esithi kakuqhubeke kusebenza imali yeZimbabwe kodwa usibiza imali yangaphandle iyene engayiholisa abantu angiboni ukuthi even khona lapha lapho esilezi nkantolo esilemthethwandaba engasekeli abantu esekela kakhulu ezepolitiki ukuthi bangakuyekela khona lokho mbona kungabayangisa kakhulu ukuthi baphumele isinqumo esizathi uhulumende uqondile ngoba lokhu kakukho emthethweni kusegcekeni kwephula amalungelo abantu yinto engafanelanga ivumeleke kumele ichallenge ecourt iphikiswe emthethwandaba
Abanengi bathi ngokulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe okuqhubekayo sesifikile isikhathi sokuthi kulahlwe idola leZimbabwe kusetshenziswe imali yeMelika ungabuvumelana lapho
Ngivumelana lapho kakhulu ngokuba kusegcekeni ukuthi kwayena uhulumende kayifuni le mali la kancane uyayiprinta nje kuphela ayichovele ebantwini ukuthi aholise abantu amaphepha angathengi lutho kodwa nakayifuni yikho phela ubona izimseki lezinye ingatsha zikahulumende zisithi abantu kababhadale ngemali yeMelika kodwa bona bengabaholisi leyo mali imali yeZimbabwe le ibhondi kalisasebenzi kalichabalaliswe kalisuke kalingabi khona sesingabuzana sixoxisane njengelizwe ukuthi kambe imali eqondileyo ngiyase South Africa kumbe ngiyase Melika sekukhangela ukuthi yiphi ezasebenza ngcono elizweni yenze impilo yabantu bengcono yenze zomnotho zithuthuke kangcono yikho kuphela esingakhuluma ngakho le yaseZimbabwe vele kayishadingakali kayithengi lutho lo hulumende kayifuni phela njengalokho engayifuni uhulumende ufuna abamabhizinisi azimeleyo bayifune yini asoze bayifune asoze bayithathe asekwenzile khona lokhu ngezimseke kuzabanga ukuthi imali yeZimbabwe ingamukeleki vele ezitolo zonke icini ingasasebenzi siphele
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Hi igqweta labasolwa abetheswa icala lokubulala owayengomdlali wenguqu odumileyo kwele South Africa uSenzo Meyiwa lithi uMeyiwa wadutshulwa ngowayeyintombi yakhe ngaleso sikhathi njalo engumhlabeleli uKelly Khumalo. Ubufakazi lobu buchiye abanengi bekhuza uMhlola. Leli gqweta litshele inkantolo izolo ukuthi kulomfakazi ozachaya iqiniso ngokutshela lenkundla ukuthi uKhumalo nguye owadubula uMeyiwa engahlosanga hatshi abasolwa abahlanu abetheswa leli cala. UMeyiwa wadutshulelwa endlini kaKhumalo eVosloorus ngomnyaka ka-2014. Aba besendlini le abagoqela yena uKhumalo loLongwe Thwala indodana yomhlabeleli uChiko Thwala batshela amapolisa ukuthi uMeyiwa wadutshulwa ngamasela ayengene ezama ukuntshontsha. Kodwa igqweta labasolwa lithi uKhumalo nguye owabulala ijaha lakhe esebenzisa umbhobho kaLongwe Thwala. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lolandela ukuthethwa kwaleli cala uMnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngibona ngathi abantu ababulala uSenzo Meyiwa ngabantu ababesendlini ngoba akucaci ubufakazi babo ababunikayo kabukho clear ukuthi buveze for sure ukuthi kwakune armed robbery eyayisenzakala bokwakunjani. Yinto eyenzakala endlini bazama ukuthi benze icover up. So ngokwenza kwabo icover up lokhu babezama ukuthi icala balilahlele kwabanye abantu. Kanti ke labo bantu ababanjwe ayisibo abanikazi becala. Masilandela ikhodi ama-court cases lapha. Kanti sokusiba clear ke manje lesothi icala lizogcina luwele kuKhumalo labanye bakhaya nabo endlini. Ngoba laba bantu laba lo iloya labo leli uThefo lo obameleyo wathi unolwazi olugcweleyo ngokwenzakalayo konke endlini. Wazi yonke into eyenzakalayo kulabo bantu abamnikazi. Ngoba uthembise nokuthi kule witness yakhe ezobuya izokhuluma izofakaza ukuthi uSenzo ulawela endlini.
Yona indlela ephathwa ngayo ayo lolu daba emthethwandaba kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Ya kubona ngathi kulo muntu olamandla ikakhulu abantu bacabangela uminister wamapolisi uBheki icela ukuthi angabe enolwazi olukhulu ngokufa kukaSenzo njalo ulamandla anawo azama ukuwasebenzisa ukuthi icala leli lingaze lawela kuKelly Khumalo. Kodwa iqiniso likhona ukuthi iloya leli likhona elimele labo abanikwa lelo cala liyazi into eyenzakalayo ngoba sike sabona futhi lelo loya lalabo abanikucala khona kwamanje libotshwa enkantolo ngesikhathi kusenziwa i-court proceedings which was into eyasolwa kakhulu ngabezomthetho akakhulu kusikhala i-judiciary yalapha eSouth Africa yathi ayisiyonto engumele ukuthi ngayenza lawamele ukuthi balinde uqale i-court iphume ma bembopha ephandla hayi ukuthi babambe umuntu phakathi esedale badelela idale badelela lo judge owayephethe lelo dale. Then uKelly wathumela iloya lakhe ukuthi lizomlalelela ukuthi kuqhubekani phakathi ekhothi. Lokhu anangikhona ngokwakho kuwatshengisa ukuthi kulento ayesabayo kakhulu akwazi akwenzekalwa kwanti umuntu athi akakabi yi-suspect kuhlandela umthetho uyi-suspect ebantwini kakabi ngumsuspect emthethweni ngoba akabotshwanga. Kodwa esebuya yena sekuveza ngezinye indlela ukuthi uyi-suspect eziveza ukuthi kukhona akwaziwo ngokuthumela igqwetha ukuthi liyommela ekhothi liyolalela ukuthi kukhulunywa akwenzekali into enjengaleyana. Laphana utshengise ukwethuka okukhulu ngaleli cala kuningi akwaziwa uKelly ngaleli cala. So lukhona sonika amandla leli gqweta elimela labo abayithiswa icala kwamanje ukuthi lisho ukuthi hayi lo muntu lo ngeqiniso icala uyalazi njalo nguye umuntu owazi wonke owenzala kuSenzo ngoba lona ngwayeligqwetha leli namhla masihlandela indaba yekhodi lithi khona kulobufakazi obukhona obutshengisa ukuthi uKelly nguye owadubula uSenzo by mistake. Angazi ukuthi kwakusenzakalani ngaleso sikhathi kodwa ngathi wamdubula by mistake azange ibe into ayenza intentional but wamdubula by mistake. So wasezozama ukuthi cover up ngokuthi andikhona yena kulokula kube kule anthropology njalo kulo ntombazana wakophiri la omunye okuthiwa wabuya nguye wafike wachitha i-evidence yayikhona ngoba leli iloya leli likhona liyatsho ukuthi i-evidence eyathathwa ngulo onguyena onika ubufakazi kwamanje i-crime scene yayisiphanjaniswe kakhulu kulento eziningi ezase zitshintshe zatshintshwa so kulobufakazi obukhona ukuthi kuningi kwakufihlwa khona pha.
Umnumzana Kesiyasi Jayce Simana Mpofu ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Abakumsebenzi wokuzilibazisa abagoqela abahlabeleli imbongi labo mahlekisa bajabulise uZulu wakobulawayo izolo kuthakazelelwa ukufikisa kwaleli dolobho iminyaka elikhulu lamachumi phose amathathu 128 years selokhe labakhona. Abantu bebethe kwaqa esokusile wall enkulumane laseNyathi empophoma njalo abahlabeleli bathi lanxa bengaziswanga kuseselesikhathi ngalomcimbi konke kuhambe kuhle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi weqembu leUmkhathi Theatre Works uMateso Dube.
Umcimbi wokuthakazelela idolobho lakobulawayo ubumuhle kakhulu emzini wenkulumane. Hayi, abaculi bazile ngobuningi babo sibili. Thina njengoqembu lomkhathi senze umgido wengquzu, sahlabela nje lengoma yebhube ukuthi sithokozise uBulawayo, ngoba siyazi ukuthi ungaziye ngapi kweZimbabwe ungathi uvela koBulawayo bakubuza ukuthi uyakwazi ukutshaya ingquzu yini. Yikho nje namhlanje sithe sinikeze abantu umgido wengquzu. Bawuthakazelele kakhulu sibili abantu lomgido lokuhlabelela kwethu kwembube.
Ungathi umcimbi lo uvezile sobala ngokuqakatheka lobukhulu bedolobho lakobulawayo, njalo abahlabeleli bemukelwe njani?
UZulu wamukele kakuhle abahlabeleli laba bagidayo. Bebengekho baningi kakhulu abantu, kodwa bebekhona sibili abazobukela. Bawukhwabithilela umdlalo lokuthi uBulawayo yikho lapho kutholakala khona ezaphasiko, okwenze abantu bengasabi baningi kakhulu njengoba kathi ukukhangelela. I think umbiko wokuthi kuza kuthakazelelwa leli langa u-1 June, umbiko wakhona ube yilokho esingakubiza sithi short notice. Yikho abantu bengasabanga baningi kakhulu njalo lanamhlanje bekuphakathi kweviki, kodwa hayi bebekhona abantu babayamukele sibili abaculi babo. Bekuhle sibili, ngithemba lo mnyaka ozayo kuzabe kuqoqeke kakuhle ukuthi leli langa lihle lilungiselelwe kusalesikhathi, ngoba siyazi ukuthi vele u-1 June lilanga lokucelebrate uBulawayo. So njengoba kathesi sesilocultural officer wethu city council yakobulawayo, ngithemba izinto kulo mnyaka ozayo zizahamba kakuhle.
UMateso Dube ngumqondisi weqembu leUmkhathi Theatre Works. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umasipala wakobulawayo ulakho ukuqala maduze ukuvalela abantu amanzi ngoba esemalutshwana emadamu. I-Chronicle ithi owayelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira obhubhe ngeviki edluleyo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe uzabekwa e-Heroes Acre namuhla. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Ngivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke mahlabezulu? Mina ngilesimanga labozukura abalala belokhu bechothoza ilizwe endaweni yokuthi bahlale babuye kuhlalwe phansi ndawonye kulungisiswa okuhluphayo. Khathesi libhizi lokhu lichothoza izani yakampeni, kusasa selidliwa laselisithi ligqithilezeni. And then ukuthi likampeni lingakampena lithini lichothoza kangaka? Kambe linakusasa nxa seliyine liwinileyo? Gina kukwanisa imlilo abanye bengekho. Bonani ukuthi selibuleli lizwe. Njalo selifundisa abantu into embi. Loba lingaze lithatha umbuso kusasa, akuya kubuso okuqondile liza kwenza ngoba abantu baza kwenza khona nokho exactly likwenzayo. So zamani ukuthi lilungisise libe ndawonye labantu, liqhube kuhle ilizwe leli. Hayi khona ukulenza ilizwe leli engani kuthiwa selingayisilo lizwe lalilwayo. Kwachitheka igazi kuleli lizwe.
Salubonani, salubonani balaleli be Studio 7 nabasasazi bonke boka Studio 7 esimthanda kakhulu. Okhulumayo lo ngufanweli wakwaPhiri owaseplampri eDombodembe Village 8. Ngesifiso ukuba ningangiposta nami abantu bezwe nami engucabangayo. Okokuqala ngiyabona lapha ukuthi esizweni sakithi samaNdebele sebekhona abantu abaqhamuka ngobukhosi bethi bangamakhosi ethu. Ababangisana babili uBulelani noRafael. Bonke baza bethi beze inkosi zethu. Loba nje abantu sengenalo ulwazi ukuthi kanjani. Kodwa mina into engibonayo lapha ukuthi manje laba bantu sebeyasibusela emuva. Ngoba mina bengibona ukuthi ayisizwe samaNdebele sesivukile. Impela ngiyabona ukuthi oba singaqhubeka sibambene sisizwe sikamthakazi bekuzoba lento enhle evelayo phambili. Ngoba khona manje ngiyabona ukuba naye umongameli wasekhaya Nangagwa uyaqonda ukuthi khona isizwe samaNdebele nawe uyabona uba sesivukile.
Sanibonani Studio 7, sanibonani nabasakazi abahle, siyabingelela lapho. Ngikhuluma noNdazi lapha, Ndazi waseFlamgqi kodwa kwamanje ngiseGoli. Ngicela ningidlulisele na umlayezo wami ebantwini bakithi. Ngazi ngiyadumala uma ngizwa abantu bakithi besalokhu becula nje ingoma yaseMpumalanga bengayiqedi. Abaluboni ngani ubandlululo esibenziwayo kodwa uzoza bethi emarathi nobandlululo kodwa ubandlululo benziwa yibo bona laba baseMpumalanga. Uze umuntu wakithi ethe asikhipheni izano yafakwa mbani leyo zano angithi amashona asifakela leyo zano bebodwa uma ithebelele 1980 azange ivotele izano yavotela izapho bafakana bona bodwa bakhiphane bona bodwa njengokufakana kwabo thina sibeleni okungokwethu sihlukane nento zaMpumalanga abantu bazi chamisa uzosenzele yini umnotho uzovuza kangani impela ukuthi uzovuza sengawuvusa umnotho mpela izwe libe ngcono kodwa thina njengabantu bemathebelele ndayikho into azosinceda ngayo.
Ngibingelele kuStudio 7, ngibingelele lonke basakazi labalaleli bakaStudio 7. Okhulumayo nguzinja ziyamkhonkhotha. Ngithanda ukuphikisana lomphawula kaGawule mayelana ngokunyamalala kukaItayizama. Uthi yena uma ekhuluma uGawule bembuza ngokunyamalala kukaItayizama, uthi uItayizama wanyamalala kudala abantu bangalethi ubuhlungu emulini kaZama. Ngoba lokho kwenzakala kudala ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abafanele baveze ukuthi iTayizama kwahamba kanjani laba babe khona ngesikhathi sikaMgabe. Ngithanda ukuthi mkhumbuze uJahala uGawule ukuthi into ayikhulumayo isuke ibonise ukungahlakaniphi kwakhe ngokwengqondo. Ngesikhathi iTayizama enyamalana uMnangagwa wayekhona, naye uGawule wayekhona eZanu PF. Bonke nje abakhona namhlanje babekhona babeyikuzanu PF. Namanje le Zanu PF ekhona lokho kuyena liyane kaMgabe eliyathiwa uMgabe. So angazama ukubalekela amacala ayenziwa yiZanu PF ethi yena kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe.
Bona uStudio 7 njalo kodwa abantu bakithi uJamelo Khoyomani. Layibona iphathi le yamaxegu le siyehlulekile le. Siyehlulekile. Bheka uhlupheko waba inhlupheko esikhona imali kokaba kuyimali abakufaka iminyaka emingaki besenza into eyi-1 ukwehluleka nje imali yayo kuyabehlula nje ukuthi benze i-strategy zokuthi ilizwe lingaba le mali kanjani. Kuyimali abakufaka amaphepha lokhu kuwa njalo. Manje nje kuyazo ethu umdandalo wamazero manje kumele sike sikubheke ngamehlo ke government liyasamela sibe sike sihlekelela le so mele kube nama no sike sihlamukele impela kutshanwe lapha nama riot edraden lapha singabo isibaba wama riot lale ndugu zabo lapha bakumele kube lomvukela impela umvukela ozayo sesikhathi khathele nalelozeni zambhevu yabo kanti kanti kuvile ungahlala phansi uzibuze ukuthi kanti kuyaphela nini njalo kanti sincengani sithuleleni waye lingazibuzi lokho bantu bakithi ukuthi kanti sihlaleleni sithuleleni
linjani basakazi bethu abahle linjani basakazi bethu abahle ngizwe lapha kustudio 7 kukhulunywa ngale umdlalo lo wethenisi lo hayi kimi hayi angizizwi izibongo zakomthwakazi lapha kodwa kunwa kuthiwa kudlalelwa kubulawayo zingathi izibongo zakomthwakazi ngoba ngizwa bona abasempumalanga omunye uzekhulunyele langesilungu lapho kutshengisa ukuthi kakuyeni wakobulawayo sifuna izizalwane zakobulawayo thina abantu bakobulawayo abezibongo uncubo sibhande edawu okhumalo ondlovu hayi le nto esizizwayo le useless cup
ngiyabonga abantu estudio 7 unganikhona-ke ama-audiosam angena kuhle kuhle kodwa wakuqala mlingelela bonke abantu estudio 7 abasakazi bethu ababamba umsebenzi wethu kuhle loko mphezu kwendaba yonalena engigcine ngayo ebulamba nokuthi khona abantu bebulamba bazamile kakhulu ukuphathisana ukuphathisana labantu abatshontshaya izidlova so ezidloveni-ke mbona ngani sine-1% sesicedile nezidlova so sifuna ukuthi khona indawo yakithi iqine ingabe lezi dlovu ezikhaya loko zibonakala zitshontshe amadonki zitshontshe iy'nkomo zabantu bebutswana ngale hhayi sifuni so siyakhuthaza ukuthi khona abantu bakithi hhayi kube kuhle ngiyabonga kakhulu mna imuthimati mhlamba
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi abantu abangena kusigidi ezingamashumi amabili 20 million abasemazweni angempumalanga kwe-Afrika babhekane lendlala embi lonyaka. I-AP yona ithi kukhanya kulokubandlululwa kwamazwe ase-Afrika kumizamo yokutholiswa imithi yokwelapha umkhuhlane we-monkeypox. Singene kudaba lwemelika. Kufe abantu abane abadutshulwe ngumsolwa ohlasele kwesinye isibhedlela eTulsa esabelweni se-Oklahoma izolo. Umsolwa yena oloke engakaqanjwa ngegama ubikwa ebehlome ngemibhobho emibili njalo uzidubulile laye wafa. Amapolisa athi asaphenya ukuthi kuyini kahle kahle okubangele ukuthi enze isiga esinje. Isehlakalo lesi siza ngemva kokubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili eTexas abadutshulwe ngowesilisa owahlasela kwesinye isikolo ngeviki edluleyo. Umsolwa yena wadutshulwa ngamapolisa laye wafa. Ukubulawa kwabantu abaningi ngokudutshulwa kubhahile kakhulu eMelika ngenxa yokuthi uZulu uyenelisa ukuthenga imbhobho kalula nje ngisho lalabo abangafanelanga. Ebezihamba phambili. Ugatsha lwezimseki soluhlele inhlawulo yemihloliso elotshwa ngolwezi ngedola lemelika okulakho ukubangela ukuthi abafundi abanengi behluleke ukubhala imihloliso yabo lonyaka. Inkantolo yakwele South Africa itshelwe ukuthi umdlali wenguqu owayelodumo kulelo lizwe uSenzo Meyiwa wabulawa intombi yakhe engumhlabeleli uKelly Khumalo. Kulomuntu ohlasele ngompopo kwesinye isibhedlela eMelika wabulala abantu abane izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.